intatheli kazange zivunyelwe ukuyabona lawo maphepha edindwa kodwa abamanye amabandla ezombusazwe akade ekhona avize ungajabuli ngokukhushwa kwalumsebenzi. Isiphathamandla sezekhi umnumzana Gqubani Moyo uthi amabandla aphikisayo kumele avume ukuthi izekhi yenza okusemandleni ayo ukuthi ukhetho lubaluleke.
I-production process printing ngalokho-ke abantu nje besiyaboniswa ukuthi kuhamba njani, hhatshi ukuthi babe sesiyahlala khonabo. Esingakutsho ukuthi abantu babekwazi ukuthi njenge-commission yite esilamandla avela constitution ukuthi sigcine lawo maphepha ukuthi siphinde lawo maphepha. Njalo nxa sikwenza khonoko sikwenza sithatha amandla wethu on behalf of abantu babeZimbabwe, sothatha i-constitution yelizwe. Ngalokho-ke sithi thina okunye ngumsebenzi wethu ukuthi sekuyenza ukwenzela ukuthi si-protect uzulu wonke.
Unobhala jikelele webandla le-NPF umnumzana Lloyd Sithole uthe lobanje bejabulela ukuthi izekhi banxusile ukuthi babone amaphepha okuvotisa edindwa bazahlolisisa ukuze babone ukuthi kakulasitosi esenzakalayo.
Loba nje sijabulela ukuthi khona izekhi sinxusile ukuthi at least izobona ukuthi khona i-ballot paper leli liprintwa njani, izinto ezinjalo. Kodwa ngisafuna ukuthi ngithande ukuthi ngiqwayisise ukuthi kusase-early kakhulu. I-ballot paper lizathatha 21 days ukuthi liprintwe. Kusase early kakhulu ukuthi si-celebrate ukuthi khona i-process ife. Kuzomele ukuthi khona umuntu wonke kumbe sibe diligent ukwenzela ukuthi khona sibone kumbe simonitor i-process le ukuze kuyefika ekugcineni i-vote yomuntu isizwe.
Babuye bathi okunye okuqakathekileyo abazakuhlolisisa yikubona ukuthi umsebenzi wokhetho uzaphathwa njani ngelanga lokuvota. Ama-ballot papers la azasetshenziswa ukhetho lokudinga umongameli welizwe adindwa yikampani esebenza ngaphansi kwebhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe eye-Fidelis Printers. Kuthi-ke amakhansila azadindwa yikampani kahulumende eye-print floor. Ngimele isitudio seZenzele ngiseHarare, ngu-Gibson Bethe.